lamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo lwanamhlanje njalo ngiyalibingelela abalaleli ngikholwa libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Ngizafuna ukubala namhlanje uMakhosi esibili ichapter ka 7 sikhangela ukukhululwa kweSamaria eyayivinjezelwe sibona ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu bakhe iverse ka 3 kwakukhona amadoda amane esangweni ayilobulephero akhulumisana esithi sihlaleleni lapha size sife na uba singena phakathi komuzi kulendlala khona sizafela khona uba sihlala lapha siza kufa futhi asihambeni siye esihoqweni zamaSamaria uba engasibulalanga sizaphila uma esibulala sizabe sifile njalo asesuka ke ayangena khona kodwa sinananzelela ukuba ungaqhubeka ngalindaba uzabona ukuthi amaSamaria uNkulunkulu wayesewenze abaleka becabanga ukuthi kule mpi enkalakatha ezayo bathiya ukudla bathiya yonke into kodwa ukusukuma kwamadoda lesilephero lanamane engame sithi thina siyafa lapha kuphela besiyadinga uncedo kwagcina kukhulula iSamaria yonke eyayivinjezelwe yisitha kwaso kule ndlala eSamaria abantu sebesidla abantu babo kwakule ndlala abantu besidla amakhanda abomabhemu kuphaya edulo kokuthi asathengeki ngakho siyananzelela isifundo lapho engifuna sisifunde okokuqala ukuthi amadoda la amane afika akhulula iSamaria ananzelela ukuthi uNkulunkulu wayesehambe phambili wacotsha isitha esasivimbezele idolobho kwaze kwaba le ndlala babe lobulephero wena ungathi ukhonapha ucabanga ukuthi ngenxa yesimo kiso sona uzibone ngani ngumuntu ongancedi lutho wena ngenxa yesimo kiso sona uzibone njengomuntu ongeke wenza lutho olunganceda abanye abantu amadoda la ayelobulephero nxa wawulobulephero kudala wawuxotshelwa ngaphandle kwedolobho ubuhlala phandle nje esingathi kumbe kumara lapho uyabudobha khona ukudla udobha khona ingcekeza yikho lapho uyabusidla khona okokuthi uyabungasengumuntu akulwa muntu ofuna ukuba duzane lawe kodwa amadoda la singakhayela isimo sabo kwasokuyisimo sokuthi babengathi bona awungcono sizihlalele sifelela ababelungile abantu ababefunwa ngumuntu wonke abephakathi eSamaria babengalaplani bona kodwa la amadoda amane ayilesilephero yiwo aba lesibindi sokuthi kanti madoda singaze sife lokhu sihlezi phansi njani asisukumeni sizame ukwenza olunye ulutho ngakho wena lawo ngabe kusimo soneso okokuqala ukuthi abantu bakulahlele phandle ngokulesilephero abakufuni kodwa uNkulunkulu angakusebenzisa isilephero njalo nxa sikhangela eBhayibhelini sasimele isono manje kuyamangalisa ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu ababelahlele kathana yibo uNkulunkulu abantu abafunayo bona lawo uNkulunkulu kakhetha ukuthi wena ungubani umusa wakhe wenza ukuba asebenzise loba ngubani wena ungabe ukhona apho usithi hayi nxa mina ngeke ngathumayela nxa mina ngeke ngenze ezinye izinto nxa uthi nxa uzikhangela impilo yakho uzibona umotshakele kodwa uNkulunkulu umusa wakhe wenza ukuthi wena okhanisa umotshakele ube lusizo olungasiza lukhulule idolobho lonke ngoba amadoda la amane la akhulula iSamaria ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje ungabe ukhani ngumlephero ungabe ukhani ngumuntu ongasancedi lutho kodwa uJesu angakusebenzisa
akuyiphethe mfundisi
Baba siyathandaza abantu abakho abalaleleyo abafuna ukusetshenziswa nguwe ngabe ungabathinta ubaphakamise ngomoya wakho ingcwele bakusebenzele bayejintshe izigaba lapho abaphila kizo amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli inkomo